Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vukanjani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le coronavirus elizweni izolo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiyo thina njengenhlanganiso ye-ATWS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kulandelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence.
Ibandla le-MDCT lithi ikhefu le-Unity Day ebelikhona izolo bekulilanga lokukhumbula ababulawa umbhuqazo wegugurawundi, hathi ukumanyana kwezizalwane zelizwe ngoba abemhlubulweni weMandebeleni belokhu befuthelene.
Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukaMgabe labanye bakhe eMbuzane. Lilanga elokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo owezani kuzaphela yini na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le-coronavirus elizweni izolo. Ababhubhileyo ababili ngabeMashonaland East, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi omunye njalo ngowe-Manicaland. Iningi labatholakale belegciwane le-coronavirus ngabesigaba seMatabeleland South, lapho okulaba ngamachumi amane lambili 42, kulandele abemaswingo abalichumi. Izolo kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamachumi amane 1425, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abalikhulu lamachumi amabili lambili 122. Asebebulewe yi-COVID-19 elizweni lokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili alesikhombisa 326. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATWS isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Umantshi womthethwandaba weMaswingo uMnumzana Mbonisi Ndlovu ugwebe uChisirimunu ukuthi ahlale ejele kulandela ukutshengisela ngenyanga kaNhlangula kuwonale umnyaka, okwenziwa ngamatitshala besethula izikhalazo zabo ezimbalwa ezigoqela iholo elincinyane lokusilela kwezokuzivikela ekumemethekeni kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umantshi ubemgwebe ukuthi ahlale okwenyanga ezilichumi lasithupha 16 entilongweni, kodwa wasusa inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-ATWS ithi izazama ngamandla ayo wonke ukuthi uChisirimunu akhululwe. UChisirimunu wayethoniswa ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATWS uMnumzana Obert Masaraure, yena walahlelwa katshana icala lakhe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ATWS unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ukubotshwa kukaComrade Silas Sirimunu into engasiphathiyo thina njengenhlanganiso ye-ATUS ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane. Lokhu ukubotshwa kukaShila Sirimunu kutshengisela ukuthi amalungelo abo mama akananzelelwa ngabaphathi ntambo ngoba uComrade Shila Sirimunu ngumuntu akadelwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono. Kunje icala lakhe yikuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange 520 US dollars kungasikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbe uhluphane lomuntu, ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami. Kunje siyinhlanganiso athi sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye, ebesilwa laye. Kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile.
Manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo lenu linamatijali?
Ukubotshwa kukaComrade Sirimunu ngeke siyale ukuthi kuyasethusa, kuyasithelela ukwesaba, kodwa ukwesaba ulambile asonto asondlela yokuphila. Nxa ulambile noma usesaba kunjalo uzabe lokhu usilwa ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa. So ukuthi ubotshiwe uComrade ubuhlungu abuzwayo lathi siyabuzwa, sikhala laye lapha khona. Ukudabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso, kodwa asisuze sihlehlele emuva, sizaqhubeka silokhu sisilwela lokhu akade kulwela yena ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethu njengababalisi lemali esiyifunayo. Amboni ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe. Hayi, sizaqhubeka kunjalo.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izolo bekulikhefu elafakwa kulandela umanyano webandla lezanu lele-PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Kuningi okwachiya abanye bezibuza ubuqotho belangaleli ikakhulu isivumelwano lesi ngoba sikufaka mgceke ukuthi ibandla lezanu laginya elezapu. Isivumelwano lesi samisa ukubulawa kwabantu besigaba seMathebeleland leNkabazwe livuyo le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi iGugurahundi. Umongameli Emerson Mnangagwa Izolo wethule amazwi akhe ngaleli langa esithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba limanyanisa uZulu elizweni lonke. Kesizwe amazwi akhe.
Peace building, conflict resolution and management.
Ukudinga indlela zokuxazulula inkinga kumele kube yisona siqocela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sisethethukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphakanisela esikhathini sangemuva.
And the boldness to confront the past to bring about healing and closure.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa Izolo ngelanga le-Unity Day. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lethi leli langa liyize. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni sakoBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ilanga le-Unity lilanga nje elokuthi abezanu babezenza bona abantu abafuna ukuthi bebambane labanye khonapha eZimbabwe. Lapha abazenzwa bona ongcwele ngcwele angithi. Kodwa thina siyakwazi ukuthi izanu yiphathi yezigilamkhuba. Siyakwazi ukuthi vele abalaqinisa, siyakwazi ukuthi okwabo ibuzama ukuthi bebambe uZulu amehlo. ilanga le Unity Day vele lilanga elokuthi thina siyakhumbula labo ababulawayo ngombhuqazwe lapho ababe ebhuqwe ngababutho ezipra ngesikhathi sempini asebekhwithiza besebenzisa bona laba abakuzanu ukuthi bebe yibo asebekhwithiza ukubulala abantu besiNdebeleni kukakhulu kubulawa amabutho ezipra kwakungabantu abangaphandle ababesebenzisa amabutho wona la e-Fifth Brigade yokubona ukuthi sukela from ilanga le-independence i-ANC lapha eZimbabwe abazambe ethola ibase abantu kanjengabo Chris Hani vele abazambe babantu abathandwayo kuleli lizwe uzananzelela ukuthi into ethiwa ngesikhiwa ama-joint battles akuzange kube khona lapho ababehlasela izitha lapho watholakala izandla lamabutho ANC behlasela izitha ngoba phela siyakwazi ukuthi izandla vele yayileyane yayiphambanisa inhlelo ezenkululeko yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe kuzana lilanga lokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezana kuzaphela yini na lilanga lokuthi thina sibe kwazi ukuthi njengamaNdebele ilizwe sizaliguqula kanjani ukuthi sibe lempila kahle lilanga lokuthi thina njengabantu besiNdebeleni sibe kwazi ukuthi lapha singabafelakazi sizintandane njalo ilanga elihle liyeza kodwa ilanga lelo alisibela namuhle
nxa lingathatha indambo zombuso njengebandla kuyini elingakwenza ngelanga leli lingaliguqula yini kumbe liyahlala likhona
nxa singathatha umbuso njengebandla leMDC iUnity Day leyi ayisoke ibe Unity Day yabe sizayibiza ngebizo lakhona elamaqiniso ngoba leli lilanga elokuthi sikelane amaqiniso lilanga lombhuqazwe le
lo ngumnumzana Swithani Chirohodza isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo amazwi kaChirohodza agcizelelwe ngabanye abantu bakobulawayo lesigabeni seMathebeleland abathi iminyaka engamachumi amathathu lantathu edluleyo ngemva kokulotshwa kwesivumelano seUnity Accord umhlubulo weMathebeleland lenkabazwe lokhu ungananzwa kwezentuduko ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
uZulu wakobulawayo ube lombuthano sikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukura Hundi umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association inakora uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe
into eqakathekileyo ukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi okwenzekala ngesikhathi seGukura Hundi bangaze bathatheka ngokucelebrate-a i-Unity Accord
ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalele ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mkabu Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Kape Mkabe abahlanganisa amabandla omabili i-PF zapho lezam PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongani kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ubambana kwenkokheli lalawo mabandla wenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe sinazelela ukuthi wasongani kulokuxokozela songasakhanya ukuthi abantu bayangapha empilweni siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho
umnumzana Greta Sibanda ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela uthi abantu kumele bengabandlululwa
injongo Unity Accord Unity Day ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo Unity Day iyafezwa abantu bathole amathuba alinganayo ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamelekileyo esizweni ikho ke ama authority kaluze khona.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo oyenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Linanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukukomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba nodlakela kwaba lokubulawa kwabantu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu oyedwa obhubhileyo labanye abangamathumi amabili lantathu abalimeleyo ngemva kokugenquka kwebhasi ye-Impala Tours edolobheni leMakado kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNews Hawk lithi kunowesifazane oweZimbabwe obenengane zakhe ezimbili abagalule emfuleni uLimpopo ngemva kokugenquka komkhumbi kade bephakathi kwawo befuna ukucapha ukuthi baye kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani izihlobo zami lapha edaluka elufane isitudio sekuseluxi ngidinga izihlobo zako Zakaria Simango yena owazalwa ngo 1945 wabhubha ngo 2000 August khona ngapha edaluka. Ushuthi Simango lo ubezalwa eChipinge ubaba wakhe kube kungusiyabhawa Siyabhawa Simango, umama wakhe kuZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972 wayasebenza eHlangane Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihlobo zelizo uChipinge nezakoSimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango 071 621 2998 kumbe 077 90 48 145. Iphinde njalo 071 621 2998 or 077 90 48 145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile.
Yona ke le ndawo le engikhuluma ngayo isePort Bridge Border Post. Imoto zibambe ziselekile kakhulu lapha. Abantu bathi banabo 3 days behleli lapha. Kade kufuneka umzamo kodwa ukuthi badlule lapha. Lapha sicela ngathi i-government yeZimbabwe lapha e-border lapha ningathi ngasheshisa abantu bekwazi ukuyodla iChristmas emasemakhaya. Indlela ekhona laphana enzima kakhulu. Both sides ngathi manje imoto zigcwele ukusuka lezi zizofika ngapha eSouth Africa zingene. Akunandlela yokuthi babazamele ukuthi basheshise ukudlula lapha. Kade sicela ukuthi ngabe i-government, both government bazame ngempela ukuthi badlulise izimoto lapha e-border. ebhoda eSouth Africa neZimbabwe bazama ukusheshe ukuthi abantu bayokudla iChristmas nabantu ababo.
Hayi, kunzima mpela, into zama-lockdown ezinzima ngoba isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi ibhendi ingumsebenzi. Ibhendi ingumsebenzi ngoba uyabuhola, uyabe usebenza njalo uyakhona ukuphilisa abantwana, ma ulemuli uyakhona ukuphilisa abantwana, uyakhona ukwenza noma yini. So ibhendi ingumsebenzi oqakatheke kakhulu, oqakatheke kakhulu mpela. Njengathi thina mina ekweyami ibhendi engikiwo iMlambosi Express Band, ibhendi elohlonzi elesithunzi as ama-super legend. So hayi, into engikhaleka kakhulu yikuthi ilockdown le isibulele kakhulu. Nakhona kube ngcono ngokuthi this year asikhonanga ukureleasa i-new CD. Ngaba kuthiwa siyirelizile njengala CD besizothwala nzima ngoba kuzokupromota kanjani makunje sokuyi-lockdown, ama-CD athengisa kanjani, akuthengiseki. So into engibongelayo ukuthi hayi, kuqondene nomnyaka esingazange sirelease ngawo, asingaze next year ukuthi kuyabe kwenzayo ngoba yomnyaka kumele sirelease ngayo i-new album. Hayi, so angazi impela ukuthi lockdown izosiqhubeka isiphilisa kanjani. Hayi, abantu abaningi basenkingeni impela, sithi sodwa amabhendi esenkingeni, baningi abantu abathwele nzima nge-lockdown. So hayi, kahle kahle singathi-ke asibongeni uSomandla ukuthi siyangena ku-2021 siphila noma kanjani ngoba hayi, lockdown le ibulele imisebenzi yabantu abaningi kakhulu 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 kakhulu. So asakwazi impela ukuthi kuyobheda ngani njalo lesasa lethuka selaqiniso lalo. Ye, salibonani salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngu-Onias Moyo, ibhawunsa leMlambosi. Ya, ngiseplumtree ngaphansi kwendunuka kobhodo. Hayi, ikorona le yethanda ukusivulalela imisebenzi yethu ngoba kwamanje nje mina ngisebenza ebhendini iMlambosi Express Band. Silamashows manje kaDisemba, ama-hiring lamanye nje nalama into ekhona yokuthi hayi, corona manje isithwalela ubhulu, isithwalela ubhulu. Asakhona ukupromota, asakhona ukwenzani ngenxa yama-lockdown. So ngizobuhlungu kakhulu uma kuzofika uDisemba kuloko kuthiwa i-lockdown, icorona iqhubekela phambili. Asakwazi ukuthi sisebenze njani ngenxa ye-lockdown. Kuthanda ukusibuyisela emuva kakhulu mpela, kakhulu kakhulu. Asakwazi ukuthi senze njani, kunzima nge-lockdown, kunzima kunzima kunzima.
Selibonani ku-Studio 7. Ngifike late, ifoni ngivule late, ngiyaxolisa. Yikuthi nje thina kulezi nsuku mpela kufuneka lisifonele live, lisibuze ezinye izinto, lathi sincedise ngombono esinawo. Hayi, ngoba manje masifaka amaphimbo kulezi zinto kuyabe kufuna ngigijime ukuthi kungadli umsuzodwa, kanti thina into esizikhuluma zingagcwala ama-page angu-6. So sesingamadoda avuthiweyo entweni ezinye ezithize efanele ezinye lisibuze zwa, sizolitshela lathi silisize emsakazweni. So hayi, ngiyaxolisa, ngibona kade kule message ukuthi sikhulume sifakele abantu ma-Christmas ukuthi hawu, Happy New Year le, Happy Christmas. Manje ngikubona manje sokusebusuku ngo-10. Hawu, ngiyaxolisa kakhulu, salibonani lonke madoda, ngumpofu okhulumayo.
Bantu beZimbabwe, ukuhlala phezu kwengqondo lokho izami izakulungisa. Iyavula amakhampani ngani, khathe sivula amakhampani ngama-toll gate, ivula amakhampani ngezikolo, ivula lokuzena ngamabheyiki ngoba isesihlekile ukubusa ilizwe. Lokho kuyenza ukuthi abantu bahlale besejele eZimbabwe. Phezu kwe-corona abantu babhadalisa, behulumende ababhadala ama-tollgate, babhadalisa bona abantu abavela lapha ngaphetsheya lapha ebhoda lapha isiminye eminye, bafuna imali kakhulu. Bacabanga abantu bengachapha besiya kwamanye amazwe besiyasebenzela ukuthi mnanka ahlale embusweni. Az abanye abantu yazi mnanka bayazitshela kakhulu, kumele babone ukuthi bavusa ilizwe labo, bengancindezela abanye abantu abasuka besiyadinga imali. Bangacabanga ukuthi badingela bona imali zakwamanye amazwe. Khathe sinye izitolo bafuna imali zakwamanye amazwe, kodwa kuthiwa kulobaba eZimbabwe, ubaba ongumfazi mnankapha. Yaziyazi ehlulekela lo muntu lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, Umongameli Donald Trump ubikwa esenza imihlangano labangane bakhe esigodlweni se-White House lapho abazama ukudinga amaqhinga okugenqula impumela yokhetho. Abanye babantu okuthiwa bahlangana lo Trump ngabathi uSteve Bannon lo Michael Flynn owasuswa ejele nguTrump ngemva kokubotshwa esetheswa amacala ambalwa. Lokhu kwenzakala uTrump esetheswa umlando wokungasaphathi umsebenzi wakhe ngemfanelo osekuthiye igciwane le-coronavirus selisenza umathanda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Phithizela Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus kwele Melika.
Kulezi nsuku umumo uqhubeka usiba mubi. Abaningi abaningi abantu asebebanjwa lomkhuhlane eyakhulu ngemva kwekhefu lele liba khona lapha ngolwezi eMelika elokujabula nje abantu bebongelakazalanga ukuthi Thanksgiving. Ngalokho sibona njalo ukuthi okuningi inani labantu asebebanjwa umkhuhlane selisala lisanda kubantu babehamba endaweni ezitshiyeneyo bedlula emagcekeni endizamtshina lapha. Asazi ukuthi kwayenzakalani khonapho ke abanye basebefika befike besiyawuthelela abanye phambili. Kodwa kwamanje hayi umumo omubi.
Ke sikhangele ezombusazwe, ubona njani udaba lukamongameli Donald Trump okhanya ngani ufuna ukwalela esihlalweni?
Bake bethu esintwini ayikho eyake yafa ingaqhatshanga. Uma isiza kufa iyaqhatsha inkomo ikhabakhabe ikhabakhabe. Umongameli Trump ngombono wami nje zinhloni zokuthi amukele ukuthi wangqotshwa nguBiden, kuba yena ungumuntu nje othanda ukuthi yonke into ayenzayo ungumuntu onelisayo. Wayetshela abaningi wathi uzanqoba kodwa ugcineke engasanqobanga. So zinhloni nje zokube lokho esithi ye ngaqhitshelezelwa abantu bengavumi kwathini. Okulusizi ukuthi abalandeli bakhe bayamkholelwa khonokho, yikho abaningi bakhona sebesuka sizothatha sebehamba sibe siyabonakala endaweni ezifana labo Michigan behalada inkokheli zaleyo ndawo esithina laqibelezele ekhethweni, okuyinto embi ngoba lapha eMelika sikhona nje ezinye indawo zakhona lapho abantu abavunyelwa khona ukuthwala le mbhobho behamba nje phandle emgwaqweni, okusuka kusesabise sonke. Loba nje thina lapha eMaryland kungavunyelwa lokho, kodwa ungahamba endaweni zabo ezifana labo Texas, usiya phansi khona leko kubo Michigan le ndawo nesifanayo abantu bavunyelwe ukuhamba bethwala impopo. So bona abantu basebe haladisa abanye besithi laqibelezile okhethwe.
Ubona ngani khona lokhu okwenziwa ngumongameli Trump kuzachiya umhlaba usubheka njani ilizwe leMelika njengoba bekuyilo elingani liyakhokhela kundawo zonke ezibalisa zonezo ezombusazo?
Bakhona abake badlala phandle lapha bathi sokumele amazwe athile ajezise iMelika ngokungaqhubi ukhetho kakuhle. Kodwa engibonayo ukuthi indlela uMongameli Trump aziphathe ngayo asindlela enhle. Lokhu kuyalulaza kuqakatheka kwalokhu ngesilunga bathi yidemokhrasi. Ngoba idemokhrasi bakhona abanqobayo, bakhona abanqotshwayo. Oqakathekile ukuthi laba abanqotshiweyo bamukele ukuthi banqotshiwe, kuthi laba anqobile labo baphiwe ithuba lokuthi bangene esitikini bajayive. UTrump layo unqobile ngo-2016 enqoba uHillary Clinton. UHillary wamukela khonokho, wadeda uTrump wangena esikhundleni. La sekumele ke enza okufanayo. Amazwe amaningi akhokhelwa ngontando kayiphikiswa bayajabula uma bebona lokho okwenziwa nguTrump. Labo kusasa benganqotshwa bayayala ukuphuma. Okuhle nje ngeMelika ukuthi ngesilunga bathi khona idemokhrasi. Idemokhrasi lapha ilempande ezijulileyo. Ngalokho uTrump uzaphuma efune engafuni. Kodwa kwamanye amazwe kuyesabisa khonokho ngoba abalazo impande ezifana lalezi ezalapha. So ontando kayiphikiswa bayazihlalela nje. Kodwa hayi, sonke simele ukuthi mhlaka 20 ngoZibandlela kunyanga ezayo uTrump uzaphuma, kungene ke uBiden.
Umnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland. singakagqibi uhlelo lwamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo uNkosazana Sheila Chisirimunu, owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.